ngibeng imtjana nenhliziyo yami yonke. Umini udale beng imtjana nenhliziyo yami yonke. Umini udale beng imtjana ngomoya wami yonke. Umini udale beng imtjana ngempilo yami yonke. Yemini udale beng imtjana ngomoya wami yonke. Awumini udale beng imtjana ngempilo yami yonke. Yemini udale beng imtjana ngomoya wami yonke. Yemini udale beng imtjana ngomoya wami yonke.